amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi incinci kwezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ikakhulu i-CCC le-ZANU-PF ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwanga kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozaphatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje ngabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvuselela umnotho welizwe hathi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Ngiyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela sesenze ukuba abantu balime bezisuthise basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla se-CCC uMnumzana Felix Magarela Mafasibanda uthi kulusizi ukuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile sebesiyaxoxa abathi dialogue negotiations.
Lokho kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party uMnumzana Herbert Jamuka yena othi ukukhulumisana umlotha yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-TPC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi upresident welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ibandla leZANU-PF uMnumzana Liberty Mhlanga uthi okuthiwa nguMnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathandabuzwayo.
Ama-elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama-elections ayenziwa ngokubhalwe ku-constitution, ayenziwa ngokubhalwe ku-electoral act. Ngokunjalo-ke, i-constitution yethu eZimbabwe ithi lowo ozanqoba ama-elections uzayenza uhulumende. Ayithi ukuthi lo ozadliwa kuma-elections uzakhulumela ukuthi kube le-GNU. I-constitution yethu ayithi ukuthi kube le-GNU. So ngokunjalo-ke laba abathi bafuna i-GNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonokho.
Umhlangano we-ZANU-PF owedalela i-Central Committee wanamhlanje ube ngowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo kukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe lisithi loba nje ilizwe lilezijezo zomnotho lizimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC uMnumzane Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.